Siyabonga Mavela Simhlanganya huye lo jonga kandemiri lichona njani emakhaya yikudibana emsakazweni we studio 7 ngolesithathu mhlaka 27 ngozibandlela 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC Wala mugela emoyeni ngenjabulo ngontungameli Nkomo endabeni zethu lamhlanje owagwetshelwa ukuhlala entolongweni okwempilo yakhe yonke ucela umthethwandaba ukuthi wesule kusisekelo sombuso isigwebo esifana lesakhe
eZimbabwe nxa umuntu ekulife imprisonment kutsho ukuthi uyajikelwa entolongweni amakhiye phoso elahle
Kambe eZimbabwe limi ngapi kwezelungelo loluntu silempumela yocwaningo olwenziwe izinhlanganiso ezimbili
eZimbabwe 2015 usebenzisa amapolisa amasoja labanye ukuthi bashaye abantu abaphikisi igovernment yakhe ezanu-PF iTaiza Mara wanyamalala ngo-March 2015
Kuhlelo liphuma le ndaba izizalwane zeZimbabwe ziphithekile ngodaba lwamanga oluthi kulelizwe elifuna ukubamba ngamandla abesilisa ukuthi babe lesithembo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amagqwetha akokhelwa ngumongameli webandla le-People's Democratic Party umnumzana Tendai Biti acele idale le-Constitutional Court ukuthi lesule isigwebo sokuthi umuntu ahlale entolongweni okwempilo yakhe yonke. Kodwa lumthethwandaba kawethulanga isinqumo. Kubika uMavis Gama.
Umahluli uGodfrey Jikausiku kazange aphe isizathu sokubekwa eceleni kwesinqumo sakhe kulolu daba olukhwezwe kuleli dale ngomunye wabagwetshelwa ukuhlala entolongweni okwempilo yakhe yonke umnumzana Obadaya Makoni. Igqwetha elize limela uMakoni kulolu daba umnumzana Tendai Biti uthe kudingwa ngumnumzana Makoni labanye abazaphiwa isigwebo esifanayo kuyikuba befuna iguqulwe indlela indaba zalolu hlobo ziphathwa ngayo. Ubiti utshela idale ukuba ufisa eZimbabwe lenze njengalokho okwenziwa ngamanye amazwe ukuzihlolisisa lezi ndaba axolelwe owagwetshelwa ukuhlala entolongweni impilo yakhe yonke nxa kufanele. Umnumzana Kudakwashe Hove okuhlangothi olubona ngezokukhulumisana loZulu enhlanganisweni ephathise ekukhwezeni lolu daba edale eyeVeritas Zimbabwe uchaze ukuba kungani bekubone kufanele balukhweze lolu daba edale laphezulu le-Constitutional Court.
EZimbabwe nxa umuntu ekulife imprisonment kutsho ukuthi uyajikelwa entolongweni amakhiye phoso elahle ngoba akula themba lokuthi lowo muntu uzaphinde ephume futhi ejele engophilayo. Okwenzakalayo khathesi yikuthi nxa umongameli welizwe engasakuxolelanga okuthiwa yi-presidential pardon akula elinye ithemba olalo lokuphuma ejele ungophilayo. Yikho ke sibuye lo daba lolu Constitutional Court ukuthi sizame ukuthi iConstitutional Court ikhangele ukuqonda kokuthi umuntu sithi yena nxa ewonile sihle simvalele ejele for the rest of his natural life yakhe.
Uhove uthabe inhlanganiso yakhe bafisa ngabe leZimbabwe lilandela lokho okwenziwa ngamanye amazwe kundaba zabagwetshelwe ukuhlala entolongweni impilo zabo zonke.
Kwamanye amazwe i-life imprisonment kayitsho ukuthi umuntu sezahlala ejele ezeye kufa. Kwamanye amazwe ngemva kwe-15 years kumbe ngemva kwe-25 years abantu abakhangele ezejele lezezibotshwa bayahlala phansi beyenza okuthiwa yi-parole review ye-case yena lowo obotshiweyo and then sebedecide ukuthi lowo muntu eqhubeke esejele kumbe ekhululwe ebuyele ku-society eqhubeke ngempilo yakhe. EZimbabwe okwakathi esilelo thuba kayilikho. Yikho esikukhalelayo ukuthi ngalelo thuba liba khona kunike abantu abasejele ithemba.
Kodwa igqwetha elize limele uhulumende umnumzana Mike Jimombe uyawuphikisa lumbono lanxa enganelisanga ukuphayidale izizathu eziqinileyo. umnumzana Makoni owasinda isigwebo sokulengiswa ubikwa wagwetshelwa ukuhlala entolongweni okwempilo yakhe yonke ngemva kokuba etholakale elomlando wokubulala ngomnyaka ka-1994. Useleminyaka engamashumi amabili lanye elokhu esentolongweni uMakoni. Uthi ufuna luhluzisiswe udaba lwakhe axolelwe nxa kufanele, hatshi ukuba lokhe evalelwe ngoba ethi kuyamhlukuluza njalo kwephula ilungelo lakhe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Inhlanganiso ekhankasela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu i-Human Rights Watch isisole kakhulu ukwephulwa kwamalungelo oluntu emazweni amaningi ezwekazi le-Afrika agoqela leZimbabwe eminyakeni odluleyo. Lenhlanganiso yethu leombiko wayo eJohannesburg lamhlanje othi emazweni amaningi agoqela leZimbabwe kuhlukunyezwe abamabandla aphikisayo, intatheli zindaba labanye abangavumelani lokwenziwa ngohulumende. Kubika uBenedict Nhlapo.
Embikweni wayo wamakhasi edlula amakhulu ayisithupha, inhlanganiso ye-Human Rights Watch ithi ohulumende abaningi bebevuka ngolaka lodlakela nxa uZulu ekhalaza ikakhulu kusesatshelwa ukuthi umphakathi angagcina ekhulela uhulumende ngokuqoqana kusetshenziswa inhlelo zokuxhumana zebulenjini be-intanethi. Umcwaningi enhlanganisweni ye-Human Rights Watch umnumzana Dewa Mavinga uthi Zimbabwe, iSouth Africa, iAngola, iDRC leSwaziland yizo esihambe phambili ngokwephulwa kwamalungelo oluntu ezansi yezwekazi le-Afrika.
EZimbabwe 2015 usebenzisa amapolisa, amasoja labanye ukuthi bashaye abantu abaphikisi i-government yakhe ezanu PF. Itaizamara wanyamalala ngoMarch 2015. I-government kamgaba ayikhangela ukuthi abantu bahlala njani, badlani.
UMavinga uthi inhlupho zempilo ezibhekane losapho lweZimbabwe ngalesi sikhathi iningi lazo zabangelwa nguhulumende njalo zikwephulwa kwamalungelo oluntu.
Abakhangela ukuthi abantu baphila njani, bahamba esikolo yini abantwana, esibhedlela abantu bancediswa yini, imali kayikho, abantu basebenzela amahala ezisiko still equipment. Konke lokhu uMgabe khakhangele ukuthi abantu bakhe bahlala njani.
Isizalwane seZimbabwe umnumzana Godfrey Phiri ongumqondisi wenhlanganiso ye-Southern Africa Campaign Network uthi okwethulwe ngumbiko walenhlanganiso yikho kanye okwenzakala eZimbabwe.
Masibheke iZimbabwe ngu-2015 kuma-human rights, angiboni into kungathiwa iyasijabulisa ukuthi yenzakele ngoba kwamanje maningi amalungelo abantu anyathelezwe ngabantu abasebenza esipholiseni nabakwi-intelligence njengalabo abizwa bathi yi-CIO abasatshwa ngabantu kakhulu eZimbabwe.
UMavinga uthi konke okuhluphayo eZimbabwe kusemandleni kamongameli Mugabe ukuthi akulungise.
Sithi kuMugabe, khangela ukuthi sile i-constitution entsha ya-2013. Constitution leyo ila malungelo amaningi. Siyacela ukuthi unike abantu amalungelo akhona e-constitution. Sicela ukuthi abantu babe lokudla okuningi, labo abasebenza banikwe imali. Sicela ukuthi uMgabe alungise ukuthi ngubani uzothatha isikhundla.
Uthi sesifikile isikhathi sokuthi amazwe e-Afrika atshelwe ukuthi ukuhlonishwa kwamalungelo oluntu kakusinto yokuzikhethela, kodwa amazwe wonke omhlaba abanjwa ngamandla ukwenza lokhu. Ngimele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Kunjalo nje inhlanganiso ehlaziya izamalungelo oluntu emazweni achiyeneyo, iFreedom House, ithi ukungahlonitshwa kwamalungelo oluntu lo kukhululeka kukazulu weZimbabwe sokunganeno kakhulu nxa kuqathaniswa lesikhathini esedluleyo. Inhlanganiso le yethu le umbiko lo namhlanje wona ophikisana lo inhlanganiso ye-Human Rights Watch. Incwadi kwezombusazwe umnumzana Nkululeko Sipanda uthi kavumelani lombiko we-Freedom House.
Ngoba nxa sikhangelisisa ukukhuluma kwe-Freedom House, ikhuluma njengabantu abazange bafike phakathi bakhangelisisa ukuthi kathi izinto zingabe zihamba kanjani. Ngoba nxa sibhekisisa kahle sibona ukuthi abantu abazama ukuthi bahlangane bahambise umbiko othize kuhulumende bayatshaywa ngamapholisa. Njalo abantu kulezi insuku nxa bexoxa nje kuyesatshe ukuthi no mhlawumbe isebenzi kahulumende zingasizwa ama-court akhanya lokho engakazama ukuthi isisekelo sombuso esifakwe ngo-2013 sisebenze kahle kahle, into esifana nabo-devolution ezingamalungelo abantu yona leyo akusisekelo sombuso kazikenziwa, ama-commission afakwayo akaqiniswa njalo akhethwa ngendlela engakhanyiwe ngikwegcekeni. Mbone ngani mina ukuthi kuthiwe iZimbabwe isisiba ngcono kungabe kuyiphazamisa ilizwe liqhubeka lisiwa njalo libonakala kungelabubelo bokuthi mhlawumbe emalangeni azayo izinto zizaba ngcono.
Kukhona kuyini ngokubona kwakho Dokotela Sibanda okungaba kwenze inhlanganiso le yaphuma lombiko onje?
Kusegcekela ukuthi inhlanganiso le isebenza kakhulu, isebenzelwa kakhulu njalo idlelana kakhulu lenhlangothi zabohulumende abasemazweni abo-America labo-Britain aseceleni leli elentshonalanga. Khonokho kwenza ukuthi nxa amazwe lawa esengani asefuna ubudlelwano lohulumende othize, lazi inhlanganiso lezi zisuka zibe buthakathaka kancane, zibe ngani sezilumeka. Sike sakhulumisana labantu abasebenzela ama-foreign ministries abenza ngobudlelwano bemazwe besithi hhayi thina sesizama ukuthi silungise ubudlelwano bethu lezanu. Ngakho nxa kunjalo asisafuna into ezingane ziyaphazamisa khonokho. Mbone ngani mina inhlanganiso leyi ilandela khonokho nje ukuthi amazwe layo angaphetsheya asefuna ukuthi azame ukuthi adlelane loba ngubani obusayo kwele Zimbabwe, ngoba abone ngani abantu beZimbabwe kabusazi bakuthole ukuthula njalo ukuzibusa okugcweleyo esikhathini esincane esilandelayo.
Umnumzana Nkululeko Sibanda, ingcwethi kwezombusazwe, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwelebhilitane. Inhlanganiso ekhankasela ukwethembeka kwabohulumende iTransparency International ithi eleZimbabwe liqhubeka lingelinye lamazwe alokungethembeki okukhulu emhlabeni jikelele, i-corruption. Embikweni wethu lenamhla, inhlanganiso ithe phakathi kwamazwe alikhulu lamachuma isithupha lasikhombisa 167, iZimbabwe ihlezi kunumber 115. Okutsho ukuthi buningi ubuhuquluzi lokungethembeki okwenzakalayo kuleli lizwe. Kucwaningo lwanyakenye eleZimbabwe lalihlezi kunumber 150 phakathi kwamazwe angu-175. Ukuhlaziya udaba lolu sixhume isiphathamandla sebandla le-People's Democratic Party, umnumzana Fortune Mlalazi, yena othi ayimangalisi imbiko ye-Transparency International.
Akusimangalisi thina ukuthi kuthiwe kule corruption. Phela iveli corruption iyinsika yokubusa kwezandla, ngoba iveli iqala ekutshontsheni kokhetho. Isiqale ngokutshonta khonapho lama-ministers angikhona kusukela kudala lakudala bethatha umbuso, bavela baqala ngokutshonta bediliza ilizwe engathi ngesikhiwa yi-systematic destruction of this country.
Lingathi okungethembeki lokho kwenzakala ikakhulu kuziphi inhlangothi? Kuhulumende, kunhlanganiso ezizimeleyo, ngapi kahle kahle?
Okungathembeki lokhu kumbe i-corruption ivele iqalisa uhulumende kumthungameli wangakhona, njengoba ngithile oqala ngokutshonta i-election, abe sefaka lama-ministers lawangene ngobudlwangudlwangu ngokutshaya abantu, kube sokuphetha kugelezela kungatsha zonke zikahulumende, kusukele lapho kungene la kumakhampani kuma-parastatals. So kuyinto evele isegazini lezanu lohulumende, i-corruption.
Kungaqedwa njani pho ukubola lokho?
Ukubona lokhu ukuze kuphele sibili sidinga kuthiwa ngesikhiwa yi-complete overhaul. Umomakanika bathi i-engine overhaul, ukhiphe i-oyili zonke ezingcoleleyo kusukela uqale ngokukhipha yena umgabe wangikhona oyehluleka ukuthi akhiphe ama-ministers akorrupti abesebenzi ukubophana nabantu abancane, kuhlanganisela ngakhanisa amakhampani anjabo eZimbabwe kwakubothwa nje abantu abancane, nama-executive abothwa ngapha abantu abancane, kuthiwa abakhulu abayibo abatshontshayo kusukela kuyo umgaqo.
umnumzana Fortune Mlalazi ngoebandla le People's Democratic Party sixoxela ekobulawayo. Kuhlelo lwe live talk lamhlanje sixoxa ngodaba lokungahlonitshwa kumbe ukuhlonitshwa kwamalungelo oluntu eZimbabwe. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Studio 7 isakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Sikhangele ezivela kwamanyamazwe ngamafithane. Umkhuhlane othiwa iLassa fever usubulele abantu abangamachumi amahlanu kwele Nigeria. Ukudingisisa okwenziwe likolishi le-Pittsburgh University kuveza ukubana abantu abaningi behluleka ukulala ngenxa yokucabanga kakhulu. Kuhlelo lwethu lwezizalwane zeZimbabwe esihlala emazweni lamhla sixoxa ngamakhaza amangalisayo akhithike emkhathini eMelika, eWashington DC, New York, Virginia kanye lakwezinye indawo. Uzulu usele ebambewa ngaphansi kuze kukhithike amakhaza la abangele ukuthi kuvalwe amahofisi kahulumende, amabhizimusi, imigwaqo, izikolo lezinye indawo ezisetshenziswa nguZulu. Isikolo lokhe zivaliwe eMaryland lakwezinye indawo njengoba amakhaza la akhithizwe ngumqando omangalisayo obizwa ngokuthi nguJonas elokhe evimbile emgwaqweni lapho okutshelela khona angani lidelele. Ukuze sizwe okunengi ngalolu daba, asizweni uGibbs Dube exoxa lomnumzana Phithizela Ngcobo ongumbalisi eMaryland.
Amakhaza lonyaka aze ngamandla amakhulu, isinosiwe saba ngungqwaqwane. Ngolwesithathu kuvuke pheleleyo, antulanise emsebenzini, siphuma ukuthi sibuye ezindlini kwakungama-8 ntambama, imigwaqo yayingasadriveki, imota zazitshelela zitshayana, eminye imigwaqo yagcina sivaliwe ngoba kwakungahambeki. Mina uhambo olwemzuzu engu-45 lwangithatha amahola amabili, 2 hours. Abanye babethu babeze bafika ngama-3 ekuseni ezindlini. Wathi silapha izikolo zivaliwe eWashington DC kundawo yonke nje lapha asifundisi ngoba amabhasi alokhu avaliwe, le minye imigwaqo ayikavuleki ukuthi sifikele emsebenzini.
Nxa sizokhuluma-ke ngokugebha izimota, wena ugebhe njani khona?
Hhayi, mina-ke imota angiyigebhanga ngoba umuzi wami le garaji, kodwa ngigebhe lapha esidrayiva khona i-driveway le. Hhayi, mina nishengathi njengomuntu owakhulela etholoje egebha umqhuba ngithi ha umqhuba nanko susilandele e-America, hhayi ngayitshaya ifotsholo, ngayitshaya ifotsholo, hhayi ngavula-ke kwaba kuhle.
Nxa utshaya ifotsholo khonapho sibili ukukhumbula umqhuba etsholotsho, kodwa kuyabe kusitshoni kuwe wena khonapho uyabufotshola phela amakhaza lawo?
Yazi, lokhu kukabili kimi. Okunye yazi, uzubuhlungu, ubuhlungu bokuthi angisekho ekhaya. Lapho engangifotshola khona, ngifotsholele emasimini ukuthi kube lokudla. Okwesibili, usuka njalo uthokoza ukuthi hawu, kunokhala imfundiso ngayithola ekhaya, sengiyisebenzisa futhi lalapha kude lekhaya. So uyananzelela ukuthi konke okufundayo, konke esingathi ngama-experiences empilweni, wonke aqakathekile. Ngabe kulapha kuthiyena sifotshola ungqwaqwana, kodwa phela lokhu kuyikufotshola. Nxa ungakwazi ukufotshola umqhuba, asozikwanisa ukufotshola ungqwaqwana.
Singathi ke omakhelwane ubanceda ngani khonapho nxa sokubuya? Uyabazi kula bantu abangani bakhulile mbijana, bathini khonapho?
Yes, sisebenze kuhle, sithe siphumile nje lapha lapho ngihlala khona basithumela nje umbiko bathi ngabona kule kulendlu yakafortune engxenye umuntu ohlala phakathi kezwa kuhle. So sithe lathi nje silabo umakhelwane lapha sabona nje ezindawo bezokuze kafortune sahamba plus two plus afortune bathi labo sebevuka bathi how sokulungisiwe. Engikuthoyo ukuthi uqakathekile ukuthi nxa singomakhelwane akulandaba lokuthi sikuphi sisekhaya kumbe sikude. Ubuntu bona bayano ukuthi khona thanda umakhelwane wakho kuqakathekile tube. Ungqoqwane lo naye usiphele lelo thuba lokuthi sisizane labo umakhelwane. Siphinde futhi sazane phela kuleli lizwe esikhathini esiningi awumazi umakhelwane wakho. Sizosahlakana sesifothela ukuthi hawu kanti wena ngiwohlela lapha ngiwohlela lapha hayi kwaba kuhle nje.
Sibuyele kudaba lwezikolo ukuthi twazivula nini?
Hayi akula muntu okwaziyo katest. Sonke isikhathi uyabo uvuka nje ukhangele lapha impiko esiphumile. Bebesitshela nje ukuthi hayi lamhla kula sikolo kusasa kula sikolo. Angezo kwakusasa kumbe kusasa sizavula. Kodwa bengikhangela lapha ngathi ama-temperatures khangele ukuthi uzaqanda kakhulu lamhla ebusuku. Kuthi katest kuyakhudumala isinobe sesincibilike. Manje kungaqanda ebusuku amanzi alana ancibilikeyo asuka futhi ngqoqo ne-freeze. Kube sokuthelela. Manje lokho okuthelelayo ke yikho kuyingozi ngoba imota zinjengokutsho ziyaphuma ziwe abantu labo uyathi uyahamba uyakungazi ukuthi lo ngqoqwane uyathelela ulimale. So angazi ke kumbe sibazathi sivule kusasa kumbe sokuzama ngokweziki ezayo. Hayi angikwazi ke khonapho.
Ye nxa usuhamba ke khonapho ke lapho kuthelela khona umuntu kumele yenzeni ukuze ithenga uyidiphansi?
Kumele umuntu ugqoke nxa ugqoke izicathulo lapha kumele ugqoke lezi ngathi ezibambayo ezingane ekhaya kwakulamajamba akhona lana ayigqokwa ayasithi izinto zokugqoka leziyana ngoba zingcono zingane ziyabamba phansi abathi ngesilungu yi-traction. Okwesibili nxa ungakahambi khangela lawe ubonisa abanye bebehamba ngaphi lawe njengamehlo kwesikhathi uyakwanisa ukuthi loba nje akubonakali ungqoqwane kwesikhathi uyaphonga ukubonisa laphana kuyathelela. So mna ngikukhuthazayo ukuthi ungakanyatheli uzwana ngonyawo nje ukufitifitizela ukuthi uhamba njani. Ukukhathe kakhulu ukuthi ungagqoki into lezi ezingama-slippers ezijelelayo. Gqoka into engani iyabamba phansi nxa unyathi lingani iyabamba.
Lo ngumnumzana Phithizela Ngcobo, isizalwane seZimbabwe esingumbalisi eMaryland khonapha eMelika, ubexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7. Okwamanje ke ngilifake kancane ezandleni zika Chris Gande esethulele uhlelo liphuma lendaba lishone lendaba.
Elingali tshona njani izulukandaba mthwakazi omuhle walamukela emoyeni ngenjabulo igama lami nguChris Gande sidibana kuhlelo liphuma lendaba lishona lendaba. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo nkosikazi Dorcas Sibanda, yena olilunga lebandla leMDCT kodwa lapha ke uzixoxela nje imbono yakhe yedwa. Kunjani ngapho ma?
Hayi siphilile kanjani lana?
Hayi siyaphila, ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga.
Ya ungasitshela ukuthi ubona njani udaba lona lolo lokubana abantu baphithekile ngodaba lokuthi kuthwa eEritrea sokuthathwa sokubanjwa ngamandla ukuthi obaba babili abafazi ababili. Siyazi nje ukuthi asodaba lweqiniso kodwa sibona nje ngendlela abantu abaphitheke ngayo ukuthi ungathini wena nxa ukhangele khona.
Mina njengomZimbabwean ngingahlali eEritrea sizakhuluma ngibheke kakhulu eZimbabwe la ukuthi vele isithembu sona savela sahlala sikhona khona ilale slipi customary marriage where you find ukuthi ubaba uyakwanisa ukuthi abe nabomama bebe babili kumbe bathathu uvele umshado nalowo customary ukhona khona eZimbabwe. Kube le mshado leyana eyokuthi abantu bahamba ecourt chapter kuno 37 ithintile khathesi usubizwa ngelinye ibizo where you find ukuthi it's a man getting married to one woman ethatha unkosikazi oyethu. Kungayenzakala ukuthi yethu kubonile msibili bakubhala kuma-group chat khonapho ukuthi amadoda eritrea sokuthoka ethatha amafazi babili kodwa nje ngasikhangele khonapha thina eZimbabwe la sokuhamba ngokuthi uzabathatha bebe babili bebe bathathu uzakwanisa uzanelisa na ukuthi uba labo omama kumbe abantu bengabazalwa khonapho uzakwanisa na ukuthi ubagcine ngezinto Kati pho manje nxa sikhangela ukubana eZimbabwe kuyavunyelwa njengalokho okuchoyo. Kati pho manje kungani abantu besithi udaba lwe-Eritrea lolu ngani luba qumbaqumbile. Kungakwenzakalani ngokubona kwakho?
Izikhathi eziningi abantu bengezwa ulutho kuvamile ukuthi abantu nje bakuthatha leso sikhathi bakuthathe njengento efanove bakuthathe njengento emangalisayo kodwa kukhona kwenzakala ezindlini la kukhona kwenzakala la but ngokuya khathesi abantu abaningi sebebonile njengalapha eZimbabwe impilo yethu kayisafanani lakudala ukuthi isinkwa besivele sivuka sikhona entafuleni imajarini khona entafuleni ukudla konke kukhona elikufunayo abantu bese bengasakwenzi bengasayiphakthizi kakhulu ipholigami yena leyo ngenxa of financial control ukukhona kwangikhulumileyo ukuthi uzaba nabafazi labo namakhosikazi amabili amathathu ngapha awusakwanisa ukuthi ubagcine kumbe abantwana basesikolo ubagqokise ngendlela bamele begqoke ngayo kumbe badlele lelo qanda bamele belizwe nsuku zonke so khathesi izikhathi ezini lapho abantu ezimbabwe zethu bengasakwenzi yakuya kukhona lapha nalapha but ungakhangela umzimbabweni bengasakwenzi kakhulu kakuseko kakhulu ngakhangela kakhulu emadrobheni kolapho ngakhangela ezindlini kuyabe kunobaba nomama umama abe yi-one nothi ukuthi kube lamakhosikazi amabili amathathu
khona kodwa nxa sikhangele udaba lona lolu siyabona ukuthi baningi obaba abaziwayo ukuthi balalokho okuthiwa ngama-small house khona umthetho bavumele ukuthi babe labafazi ababili ungathini wena ngalokho
izikhathi eziningi abantu babecabangela nje ukuthi kulolutho okuthiwa yi-small house kati vele kutshone khona ukuthi i-small house ngisakuzwisisa ukuthi kuyabe kutshone khonoko ubaba uyabe esaziwe ukuthi ulesithembu engxa mhlawumbe waye kugcina sokuthiwa small house ngoba leso sithembu siyabe singekho emthethweni kumbe siyabe singabizelwanga ekhaya kumbe loo nkosikazi wakho uyabe engamtshelanga kumbe abaki bengabatshelanga ukuthi kunasengile omunye inkosikazi ngalo so ngeke sikubone njengepholigami khonokho kuyabe kuyikuganga so mhlawumbe singakuthi yikuganga ukuyabe kusenziwa ngamadoda
hhayi kuyezwakala isikhathi sesingasavumi ungavalelisa abalaleli
ngiyabonga kakhulu balaleli abahle
lathi sibongile ube lelangelihle
sibongile
lo ke ngunkosikazi Dorcas Sibanda ebesixoxa laye kuhlelo liphuma le ndaba lithona le ndaba
Uthokozani Zikali eqhiba uhlelo lwethu lwalamhlanje singakehlukanisi khangele ebezihamba phambili owakwetshelwa ukuhlala entolongweni okwempilo yakhe yonke ucela umthethwandaba ukuthi wesule kusisekelo sombuso isigwebo esifanale sakhe. Inhlanganiso ye-Human Rights Watch ithi uhulumende weZimbabwe uqhubeka engananzi njalo engahloniphi amalungelo kaZulu. Kwanelo kwanamhlanje olivalelisayo nguNtungamile Nkomo. Lilani.